Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolesine mhlaka 10 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina amakansila zendawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaWard 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla leTriple C lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilithumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo ele-CCC lelibusayo ele-ZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Mercy Konda owe-4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelwano lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Trust Chikohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana. Sikhangelele ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana Wombera Ishenende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya, sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Kukuphikiswe ngumnumzana Mabutho Moyo owe-ZANU-PF.
Laba sesidiniwe ngabo lapha, kuyibo vele akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebesiyadliwa, bayabona amarala enzakalayo, ama numbers abantu abasekela umongameli uEmmerson Mnangagwa leZANU PF ukuthi vele ngama number bona bangike bewakwanisa yiko sebedinga nje indlela zokuhlebebele excuse
abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe lawe zokholo amapolisa ingatsha zikahulumende lomeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu abanenge abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusenjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale leChiefs Council esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatheli izindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwamlo Chief Charumbira kuzakwenza ukuthi umsebenzi lo besuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama members eChiefs Council lama senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalithumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale leSenate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America, VOA.
Iya phambili imikhankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaWard 10 eBambazi emangweni webulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla leZANU PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years iZANU ibiwina amakansilas endawo. Loko ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona ngelala nto ehambayo. So lokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Tenjiswa ama-development amaningi esiyesala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-end upa sekungani sekuyinto ezano okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu bayabe bekhipha imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenziwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kuminjani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngingazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani mbani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimchiya ngalamazwi ukuthi ngezi 23 zika August mhlana wokhetho abantu kabasondele ngobunengi, kabaphume ngobunengi bezovota bevote futhi ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi makwe kuti siyawina oro ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-1 but mase sonke siza kulungisa ukuba kwethu sonke ikuthi siphumene ngobuningi siyovota silungise okuyabe kulungiseka singesakukwethuselwa ivoti yakho it's your own secret akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani
umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 10 esigabeni seBambazi ePlumtree emele ibandla eliphikisayo elimthwakazi Republic Party. Ibandla lezano PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezanu PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izanu PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengikufezile eward 10 Bambazi kunenge sibili okubambekayo udaba lwamanzi. Yebo ludabo hlupha kakhulu endaweni yakithi sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa lemigodi embalwa esikhona edrilwe esisebenza ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iclinic yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu kuthi kusasa nje siyapheka enye iclinic esembimba 2 ejuchume ikhansili iyakhona amalungiselelo yaseku advanced stage kunengi sibili sesikubambile okubambekayo singakuxoxa labantu.
Inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Ngiyezwa bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazo ezanu PF. So mabe sola wona bona bawazi uphi yebo neizinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye kodwa ngiyavuma ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimelanga kahle sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Greater ye yaphelelwa ifuel ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekiti yebulilima umgwaqo wakoHingwe. Ngayihingwe ngiyavuma uwonakele okumangalisayo ulesikhathi eside ungalungiswa konke kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lowo ungaphelanga hhayi amabriji asilalutho lisina nje izulu liqala akula lapha abantu abayahamba khona umgwaqo lowo uyabe suvaliwe sibili ungasasebenzi sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo ngoba ngumgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubachiela wapha mazwi abantu abazavota kulolu khetho.
Ngithi asiphumeni ngobunengi siyovota sivotele iqembu elibusayo elaletha intuthuko elaletha ilizwe izanu PF.
Umnumzana Zuleki Nyathi ngokansila kaward 10 emangweni weBambazi ePlumtree engowebandla lezanu PF. Sizaqhubeka sixoxa labamanye amabandla abancintisa kuli ward kanye lakwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqodela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. kubika uBathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu, ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana uStalos Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yokumiswa kwamadododo sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyathi ukubana wonke umuntu fanele ngesikhathi somkhankaso sivumele ukuyakhankasa, ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumele abantu. So sibona ngani amadododo afanele vunyelwe ngoba asemthethweni.
UMnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, ababekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela labantu endaweni ezahlukahlukene.
UMnumzana Efort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziya izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yikuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa uCommissioner Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini, ngoba kubangela ingxabano.
Kasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda, ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tinashe Chitsunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapholisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini, ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eDimila eCholocho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. UMnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo akawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthola nje amaphepha nje tatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula ukuthula sibelini. Ukukhona kukhona la ma-rally siwenza kuhle e-MRP ngiqeda ukuyibhuka nje kathesi kufana ukuthi besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibili amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu uMnumzana Vusumuzi Masilela wesigabeni semvuthu emangaweni kweWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ngokuthi kungabi lo msindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagroupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace, and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula. But esigabeni sethu uhlupho koyethu iward especially kajejede ward, inkinga sikhala ngayo ikuthi abakontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku Rural District Council bakhala ngohlupho lwabase drobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema reserve bebaletha ngapha ema bezoba register kuma wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Rosaline Ndlovu ohlala ewangi othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalujabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngasi siyathuthuka sibe lama project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama project okwamanzi sikwanise ukubana sizilimele sithole inhlanyelo ofertilizer.
Unkosikazi Raphael Mkholi ohlala eMenda Village eNkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni semathetshaneni, ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana, abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezi ngatsha zona lezo ezenzakalayo bayenza amarali abo sibili, asikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBhinga. Omunye wabamelele ukhetho umnumzana Bazulu Saba.
Sifile sifuna ukuvota, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele ngifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River, but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha, sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizakuthiwa kuza kuba le gwayi shangani eyabisusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wireless thina sivela 15 km from Mozambique River.
Kuyaxokozela emaswingo emashonaland central manikaland ebubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingogibs dube.
Ivandla eliphikisayo ele-TRCC lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-TRCC icatsha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-TRCC ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Malaki Nkomo owezanu-PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-TRCC onguye osungula lingxoxo.
Lama-councils ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards amatopo lapho esingafedi khona candidates kweminye iminyaka kuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas wa-experience ukuthi abebandla leZANU-PF don't like challenges. Nxa bechallenjwa sebethi fellow councillors ethu sebethela abantu sebesidabulela amaposta, but kuzindawo lapha esijelezele ukukhampezele ukukhampeyina khona akukabi le ngxaki ezinzoko kulezo ndawo ezingama-no-go areas we-wa-experience.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Most indawo ezingafarming areas ezingama-resettlement. You can remember the by-election strategies kakhulu izingwane lapho ku-ward 20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona base befundisiwe ukuthi umhlaba ngowezanu-PF kukanti umhlaba ngowezimbabwe yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisini ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa itholakale old hospital ehhofisini done. So abakhona field ido ukuthi bebenzele iopposition engayivumeli ukuthi siye kulendawo lezo.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle yini? Njalo ungathini ngamazwi kaNkosazana Mlotsha?
Ukukhala ngokuthi thina njengebandla lezomthetho ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kakhulu. Ngoba njengobanikwazi ibandla lezomthetho libandla lama-structures lapha futhi ubana libandla elobukhokheli obucacileyo okuze ubana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa. Siyakwazi abantu efane bangene phansi kwi-ground bakhankase. I-ZANU PF umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlakela akufunakali. Ongabe kuthiwe waphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emapholiseni atsho ubana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo. Lowo muntu abotshwe. I-ZANU PF akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasuke isikhathi bazi ukuthi bona bayi-ZANU PF nabantu esingathina bayazikuthina ukuthi bangcolise ibandla le-ZANU PF. Libe sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa nami kwejwa lapho ukuthi kule ndawo ekuthiwa ngamaLego area. Ngenzakala ukuthi mina kuneyndawo kuyabe lingenabantu abasekela ibandla leli. Okusho kubaluleka sikhona sokuthiwa i-Lego area. Uma zisetilment ngale vele ngabantu ezikwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla le-ZANU PF. Mina libe sengisesabo. Hhayi zivumele ukuthi siyekela ngale nami zikhombise litsho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithikishine ngalokhu ngalokhu. Kodwa abantu i-ground bazi ukuthi ukuthi ibandla le-ZANU PF yilo vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe yisikuwe Nkosazana Mlotsha.
Hayi sithi umngameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo kwakhe umongameli phuma khona umongameli we-ZANU PF phuma khona ekhulume sithi rakusayivani rowayivani bathi thasa nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi it's not peace because libonile evisiona leyo ukuthi simbekile thina shethisange if the principle of the organization is saying rakasayivani bathi thasa kutho ukuthi batheni baze bathi disance and literally abantu be-ZANU PF bakuthatha literally ukuthi ukujabulisa umthunga elewedu ukuthi sithwa abantu lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi siqayele ngaphi. That's not true. We are going into resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear, i-fear esemehlwe nabantu ungayibamba langesandla ngokubayethuselwa. The message once i-TPC ingavele wine basasilikhiphe emapulazini lawo. That's why as TPC we are saying ukuthi the moment singena sithathe umbuso abantu bazaphiwa title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesihlanjeni kumele engani lime phezu kwekhanda lakho ukuthi supporte kuphe kunye kumbe vodlani ukuthi sekunyisa uganyelile. And that is so wrong.
Ungasigqibela lingxoxo umnumzana Nkomo.
Kanti lapho ikhamba khona sihambe sinokukhankasa sibume mhlawumbe elections zethu sifikele kuhlembusweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi ukuba mibandla lethele ZANU PF lisebantwini i-ZANU PF liyakhulunga leli lizwe isukele ebugqelini babayo babelungu. So i-TPC ingabonisa abantu ngabakhela mamlotsha awungayisabi sizawina nje asiyalisilikhokhi lasilibusa ingabaqedi bamlotsha nitsho
nalami lokuthinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivumela kuyisikhathi se-COVID lani sehliwa ngisho ukuphiwa imask ye-2 rand. Nasa usukwazi ukuphiwa iskipa, usukwazi ukuphiwa ikepe, usukwazi ukuphiwa ikhenini. Sasi tshona sinyezele emabhasini phezulu khonapha. Namhla kula mabhasi atsha athatha abantu from point A to point B asiye emaralini eZanu. IZanu ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government le-political party. Singabantwana beZimbabwe asivoteni kwakunehamisa i-blueprint iphutuza i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners si-restore i-dignity ebantwini. Ngiyabonga.
UNkosazana Nonhlanhla Mlotsha lilunga le-TPC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba. Wabexoxa endaweni lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga le-ZANU PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ku-Life Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe yachiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntungamilinkumo, Lilanga.